So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba yenikhonapha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophomba uyethusela lokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwinso sibili kusiyaphelela iviki ephelileyo esezisitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa-ke lite kuphela liqayisa wona liviki efikile, hhayi laqalisukuna sibeselizela lapho lalapho endaweni.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisa elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU-PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili, waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho, kepha kulokwenza lokulwisana okukhona kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade, lalapho abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu, siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebamba-bamba, especially our veterans, bona who are the structures and the backbone of our revolution. Ugeza icala lakhe yilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni, but sababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukuthi engenye 2030 bayahlabela but ababotshwa, but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa. We should not use the court system and the judiciary. Into kade ikhuluma uGeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abaku-expressayo bekhululeke, Benga vese benza nsebe saba uta mapolisi aseza mele eba tinye. Ikala lake, eloku pesha uzame lene. I don't see anything holding there. You are expressing his dissatisfaction as a war veteran, and I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa, kodwa akula lo yedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thina ukuthi kule ndaba engikhonapha angiyiboni mthungameli indaba lezi izindaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba uGeza lo woveteran uthi engakhulumi. That we have seen it has happened in the past, abanye besukazi bevaleka elizweni because of these kind of things. But we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, these casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe betheka out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama-interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
UMnumzana Pardon Tapfumane ligqwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza, uMnumzana Ethan Mativela, utshele iStudio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa uGeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira yena uthi kumele uGeza abotshwe nxa ephule umthetho. Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezitshiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo ngoba izilimo eziningi zitshile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna, lomlimi lenduna uMnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali, hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza sila. Angoba neenkomo zasezisithwa zinayinjani kodwa hayi njengezane sekibike esibili nazambe ukunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase lihlanganise umhlaba ongakanani, kodwa liqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese lisitsha kwezinye indawo. Hhayi kodwa ke lithe ukuphela kwali liqalisa wona liviki esikile, hhayi laqala isukuna sibe selizwela lapho lalapha indawo ezinengi qayiseliningi, kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakule vikaa bese kuyabuya konakala izinto eziningi.
Sizokwazi ukuthi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi sithemba kuzaba ngcono lo nyaka, ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sanasesindlala laphana izulu lingabonakala zafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hayi laba abani abenelisa ukwenza ogatshompo laba, hhayi nei labo bazadobha selowuzwayo.
Yes, yabona njalo kwakulo mqondo lo ukuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona ulimileyo yini lonya?
Hayi, bengakezwa ukuthi bakhona nabalimileyo. Yowasisho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi yindawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime, bathole ukudla bendawonye-ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungachiphanga ngokufa kwento zokulima. Okwakusifa konke la madonka besifa ngenxa yendlala. So hayi lo nyaka lanxa zikhona ngenxa ezikhona lapha lalapha, hayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Yes, ngathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili.
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hayi sekungcono ezifuyweni. Hayi abakuthi ukuthi abezifuyo bazaba right. Kuwe ngeke mhlawumbe kungabi right babo ukudla mawunje ubungu namabele. Ngenxa yokuthi balinge sekungakanje isikhathi esedlule. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyenze. Okukhulu ukuthi benze into ebabendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hayi njengoba ngisisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba le ndlala kanganani, kusemasinya kangakabhijalo. Kodwa ngemva kwamashi April uyasuppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi khathesi awusaphela umashi umbo April. Abesetshengisele ukuthi ami njani ilinge xa izulu likhona, akusengazani kusemasinya.
Leyo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngise eGwanda North ngizinengxameni eGwanda. Izimo ezinye izindawo kuhle, abanye sebesedizani lokuvuna abathwalelayo. Abanye lakho hhayi akumanga kuhle, abanye kwatota futhi isimo engathi esikhona phakathi komganga wakithi ngase enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kakuse ngifanani lo nomnyaka lo odlulileyo, ngoba okwenkomo singathi sekungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele ngoba amabele abanye kuke kwachisa kakhulu kule nganishile ezidlulile kwalimaza abanye emasimini. Ikakhulu laba sebelomunye ukuthi sezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele, onyawuthi, into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhundula?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla, ungalima sokufana utshala emasimini, ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa. Ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye, kwesinye isikhathi uyathembele ekulimeni kungaphumi indlela okhangelele ngayo. Uhluluze kabili ngoba kunokunye kuyabe sekuzakuqhutha okusekupheleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umumbu, ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi, ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba nohlutshanyana bekhona sana, ngoba besefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye, manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanjele umumbu, kuyagcina ngani? Abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi emaNdebeleni, kufanele kwakhiwe amadamu abantu benze ama-irrigation. Yiwe mbona engani angabancedisa ngcono, ngoba i-rented agriculture le uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze. Kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela, ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho, njalo ukukhangela umumbu ukuthi sokufunekani esilimeni osithile esilimileyo. Awukunzima ikhona kuyani ukulima ngezulu, ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo nje kufuna ukuna kwesikhathi lingayo, kube sokulimaza-ke abantu abaningi abangama-farmers.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi geleza kuthuli le minye imfula. Kumele kwenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emadilimeni, ikakhulu imfula kithi miningi, ngakhangela kulabo maneme, kulabo hofi, kulabo mtsheleli, kulabo thuni, kulabo mthabezi. yadingakala ukuthi ngaphana wonke ongumphila kwangana ngakungavalwa kuvalwe kuhle esimini abantu bangaphila benze ukuthi kungabaphili okuthelezela ikakhulu.
Induna yenqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseGwanda North. Kwezivela kwamanye amazwe, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikele abezindaba ukuba namuhla uxoxelo umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. ELiSouth Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki beM23. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwandaba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uzulu ole United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya loludaba, uGibbs Dube uxoxelo mnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli, kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party ngithi opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi badlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwabakwenzayo kumbe imithethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuyahamba njani?
Kusazoba nzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa-ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubona izolo noma ekade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni konke akwenzayo kumele kube semthethweni, ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo ozawina ekugcineni.
Ye, siyabona kujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-supreme court. Awubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele?
Ye, esikhathini esiningi angithi ingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-state kukhwela kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli welizwe, ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyaka lane engu-4 eyadlulayo, waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emi ngakhona. Ngathi i-balance of power e-Supreme Court ifeva yena uTrump or ifeva ama-conservatives. So abefisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona eSupreme Court ngoba ucabanga njalo ukholwa ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi ngohamba njalo kumbe labo bayabele ingqondo zabo.
ISupreme Court ineyingqondo zayo noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye ngamunye umbuso wakhe uyaphela imele yokumele isalelile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi iSupreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani iSupreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuzwa ngendlela eyiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yaleli lizwe olwe Border Management Authority. Sithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usikomitshi weBorder Management Authority umnumzana Michael Masiyaphatho uthi phakathi komnyaka ka-2023 kusiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphatho uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena nguhlu. Nxa ungela ama drones kujwa ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umncele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ama drones sibona abantu besesekhatshane kusiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathindaba ogatsha lendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokusula iviyo leBorder Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kuyisixwayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama-drones. Sizaqhubeka sifaka inhlelo ucwephetshe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umncele kwele South Africa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani laqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekuzima, amaphoyisa egcwele indawo yonke. Okubuthi bekasaba nje ngoba ulapho bewusaba. Kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe liyekusola ukusetshenziswa kwama-drones nguhulumende weSouth Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Thurston Ndlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi eleSouth Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezixotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama-drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emihlanu egoqela oyeBedbridge lapho kungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi ama-drone la asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohli. Phezu kwalokhu uthi sekubanjwe lezigelekeqe ezidingwa ngamapholisa Lemba shabe sportliswa ngungeko emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, Imthuso Khumalo.
Abatshayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu leM23. Abatshayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia leDRC okumele bewusebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatshe aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kathesi vele impilo sivili abusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So uma kulempi akusalayo akula nto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe ku-risk kakhulu ngoba uyakwanisa ukubulawa babecabanga ukuthi mebhule imali. Babe funa maybe vini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kuye laba abanye ababe hamba besiyasebenza so ha kusebenzeni so yonke into abizimile so ha kunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo
sizokutwa kulabanye abajayele izimota abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzana bajona bebhoda kumbe bagcina besenzana khona
mangu driver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebone ukuthi ingabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha singene eZambia so isikhathi esinenge ngapha obo truck stop vele bavemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like signal ukuthi kuyahambeka so already indaba bezithwele vele babe kuyelazo zingasukelela ezinye zabe zisukela maybe kobo goli le zidlule eZimbabwe kumele ziye crosser so akunzima basebefakile kuphela kuma kuphela akula nto ongayenza ngoba sokuriske impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphela ungaze uhambe but kawungeni eDRC so I think ziyabheda sibili ngale Congo ngayo
ye nxa likhuluma labo abatshayela izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha
abathi sebesebenze bazabasebenza anti babeniyiwe leyani yokuthi lawo zabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo bayeleke beyisebenza mbijana mbijana beze becine bedlela leyani vini eyokuthela umhluzi so vele basebunzimene abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ungumbukele ngale uyethathe inyutha amanye amaroutes so kwesikhathi lani icine jiwe ngapha kuthiwe mebrano zavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambelayo la esiya kwenye indawo masokuvulekile so hayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Ndolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Livestock lamhlanje sixoxa ngesimo esibi esidalwe yimpi yomvukela ekwele-DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa anti afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithexa xa kwanele mtwaga zomuhle polivalelisa yo nguntunga milinko mo lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.